emkhosini owenzelwe esibhedlela esikhulu eHarare, eseHarare Central Hospital, abeZipcop bathi impilakahle yezisebenzi njengabongi iqakathekile kakhulu. Abenhlanganiso yeZipcop le bakhangelane lodaba olubona ngokuvikeleka kwabasebenza ezibhedlela ukuze labo bavikele izigulane ukuze bangaze bathelelana imikhuhlane. Bathi kuqakathekile ukuba olondoloza izigulane laye alondolozwe impilakahle yakhe. Osaphethe isikhundla sokubona ngezokukhulumisana lozulu esibhedlela seHarare Hospital, uMatron Godfreda Magama, uncome abeZipcop ngalesi sipho esithi lezi mpahla abaziphiweyo zizaphathisa kakhulu izisebenzi zezibhedlela.
Ngokuthi iZipcop ikhangelane lokuthi abantu abasebenza ezibhedlela bafanele ukuba bona bavikelwe ngokwabo ukuze la bavikele lezigulane ukuba bangaphanani imikhuhlane ethelelanayo. Siphiwe izimpahla eziningi okugoqela ama-gloves, ama-apron, imithi yokugeza izandla, imithi yokugeza izimpahla ezingcole kakhulu.
Umagama wengeze njalo ethi kuqakathekile ukuba leyo mpahla okunje ngama-gloves kungaze kwasetshenziswa kokuphela kuzigulane ngoba kuyingozi.
Sonke siyavumelana ukuthi oqakathekileyo yisigulane. Ukuze isigulane singatholi imkhuhlane sifanele sibanjwe ngumuntu ovikelweyo. Yikho sizagqoka ama-gloves ukuthi phakathi naphakathi kwezigulane ngingasuki lama-gloves kulesi sigulane ngisiya kwesinye. Simele sibe lama-gloves amaningi azakwenza ukuthi singabatheleli phela imikhuhlane.
Lolu hlelo lweminyaka emihlanu lokusebenzelana kwahulumende wakuleli lowemelika luphathiswa zinhlanganiso ezibalisa eye-US President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, kanye leye-US Centers for Disease Control and Prevention. Impahla le yabelwe izibhedlela ezinkulu kanye lezikamunicipala ezibalisa iHarare Hospital, iPhalaranyathwa, amakliniki kamunicipala weHarare, iMarondela Hospital, isibhedlela seChegutu, iConcession Chinoyi, Lotito, Rusape, isibhedlela seHoward, eChivu, Chitungwiza, lesibhedlela seMthare. Umkhosi walamhla ungenwe izinkokheli ezivele kulezo zibhedlela ezitholiswe lolu ncedo. Inkokheli yesibhedlela seHarare Hospital kanye lezivele emahofisini wogatsha olubona ngezempilakahle kanye lenhlalakahle yabantwana elizweni bezikulo mkhosi. Kuthi labavele ehofisini kameli welizwe leMelika kuleli labo bangene kulo mkhosi walamhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.